Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abafika inkulungwane ezintathu lengxenye 3500 asebebhalisile kugwalo lokuvota selokhe kuqaliswe uhlelo lokudinga abashiwa kuhlelo lwebiometric voter registration olwenziwa ngomnyaka ophelileyo. Kulabanye abantu esabelweni seMatabeleland South abathi sesifikile isikhathi sokuthi uhulumende anike izabelo amandla okuzibusa. Umthethandaba kwele Botswana uveza indlela isizalane seZimbabwe esashaya ngayo umqatshi sambulala. Izizalane seZimbabwe esihlala eBhilitane ezathekelele ekhaya zithi akula nguquko ekhanyayo engazenza zibuyele eZimbabwe. Inhlanganiso yabadlali benguqu eFootballers Union of Zimbabwe incedisa abadlali abangelamsebenzi ukuthi bawudinge ngemfanelo. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule inkundla yokuxoxisana labantu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kanye leTwitter. Uza khuluma lobani enkundleni le? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.